Besisemo ofisini kusiyachaya o-11 ekuseni namhlanje, kuyikuthi besimele siye ku-demonstration for electoral reforms eyaliswe ngamapolisa. So abantu ama-members e-party le-staff sezaphu bebesehofisini laphana eziyasembod ukuthi bebuyele ezindlini kungasela demonstration. Kuthe kusiyachaya o-11 laphana kwafika imoto ezintathu zamapolisa, i-right police, o-black boot, bagombolozela indawo yonke eserawundi ihofisi. Kwangena abangenileyo, mina ngikawunte ngathola 50+ abangenileyo phakathi, baqala ukuthethisa khonapho bexesha umuntu wonke emahofisini. Sazama ukuthi sibuze ukuthi kanti basixeshela nehofisi asikho ku-public place, kodwa bazange salalela baxesha wonke umuntu elobe benemahofisini. Baze bavala bona sesifungile sonke.
Akulobotshiweyo?
Hayi, akulobotshiweyo, kodwa bebesebenzisa amandla le nkulumo esingathi bethethisa, njalo bebethwele isikhali, bethwele imbhobho, amathegazi lezinja andilathi bekubethisa kakhulu loko into kwankona.
Manje kuyini osekuzayenzakala? Liyathatha yini amanyathelo okuthi likhonone ngalokho abakwenzileyo njengoba usitshona ukuthi belingekho ku-public place?
Kakhulu sisamele ukuthi sizwe ukuthi abadala behlanganiswe bazathini, kodwa ma sikhangela nje indlela abaziphathe ngayo amapolisa, akukho emthethweni, njalo kuzamele sikhonone sitshengise ukuthi asijabulanga ngendlela abaziphathe ngayo. Ngoba amahofisi e-party i-private property akumelanga besike beyenze into abayenzileyo.